Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 Mpalakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabanengi esabeleni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla leZANU-PF besithuma ngameli Emmerson Mnangagwa kumele aqhubeke esembusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela ibandla leCitizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandlaleli avalelwa esitokisini seremand prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu owe Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028, loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic, it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena uMongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa uMongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa nguMnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eyeBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid yabivela ebantwini yama-account emazweni iyabi distributed ngama political affiliations.
Umnumzana Busani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye Democracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuselele.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo elesicc lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla leZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabango owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayelelungelo lokuxoshisa amalunga edayele ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla leCCC sokuxotshiswa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo uHushman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028, kumbeni i-opposition yethu yabi ilokhu isenza isiba weak.
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha Lwe Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa kubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. Uthimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amachuma ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongikho emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe Southern African Development Community Summit. Bulababotshelwa okufanayo abagoqela umnumzana Robson Jere okunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe. Abathela ilungelo loluntu unkosazana Namatayi Gwegweza, umnumzana Same Ugwenzi labanye. Olandela ezombusazwe ezimele umnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa everyday siyabe silombono ochiyeneyo ngoba yithi esiaffectwayo, so ukuthi omunye umuntu engabuye efuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how, ngoba thina yithi sithona sihlukumezwa nguhulumende lo, yithi sithona silandelwa nguhulumende lo, so thina sikwazi ngcono.
Kuningi okunye kwabhekana nabantu beZimbabwe lonyaka, okunye njalo yokubotshwa kwabosomabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlwelo lwe-Presidential Goat Pasture Scheme. Umnumzana Melu Sibanda osebenza lenhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusasele uhambo kundaba zokulwisana nenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba, iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekesi iphinde yona ibuyele emva, so which means abantu abanenge bale corruption ngabantu bakuzano PF, so that's why they sathwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esathwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idayile Senate lalo laphasa ibhili le eyahanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idayile i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Kodwa abalula ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu. Sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024, uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho waqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo, imbuzi, inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphethelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Nimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni izulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo eGwanda osekuchiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. Izulu ebelilomoya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminengi kwabhekuka ibhasi ebichapha ibholoho ebelilamanzi amanengi. U-Albert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zedukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwanda North zibhidlizwe ngomoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. Umnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi ukusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
sokulumana kalomkhulu kakhulu yenzakalela esingasakwaziyo ukuthi mazivule izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo asisakwazi singabazali so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu kwathathwa yonke into lezindlu zamatitshala lazo zathathwa lamaklasi athathwa so khona lapha idamba shoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo
ukansela kwathu eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi umkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo sedambashuku kuthethu amazenga angu-32 awela kachana zikuphume ama-asbesta angu-16 hawa hahla hafa ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawela kachana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Then eDatata village kulowo muzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela kachana kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda ngugogo Sibilo osekhulile. Kuthe sengene ngaphansi kombheda umduli wahle wadilika wadilikela phezu kwawombheda. Mhlanhla nje kodwa kale malanga but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi roof ihle yadistroyeka wasala vele kungela lutho. So asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholomoshe mnumzana Love Mondlovu uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula onkaje.
Ubugcwele ukuthi obuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mphidanyana bethatha amanzi emthonjeni nje wathi umthonje wathi ungani wachongolezela amanzi kuhambile imbhidi ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda ubikele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhale zimathonsi zakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini yamawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMatabeleland South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo omkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Gukama Kamle
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sihle Mzinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzalwa kukaJesu uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqalo siyaphela ubona abantu begijima ngokuhlukuluzwa zimali ehlukuluzwa ilokhu lalokhu ukudla kodwa ke makufika leli khefu zathola nje umuntu onke ngathi uyagijigijima ngathi kukhona okuncane abe ukuthola kutsho abanye bacatshangwa ngababo abaphetsheya ngithola ukuthi hayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo singakhulumike abadakwayo ke yibo abangathi ngeyabo lapho ke badakwa ke kuze kuye kusa yikho futhi okulezi ngozi iyo inkinga yakona ingozi ziningi kusuka kube kungathi lesikhathi leso uSathane la uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile. Yikho engunanzelelayo esigabeni sami.
Njengabe izinkonzo kukhona yini elikwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi?
Thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye lenyama kuphela lelomoya. Sibuye lezwini lenkosi ukuthi liyasikhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane, singakhohlwa ama-widows, singakhohlwa abahlukuluzekileyo, abagulayo, abakuma-prisons. Inoma nje ibandla selingathi selitshekile, selingathi selikhohlwa imandate yalo. Siyakhuthazana khonoku okulutshwani lawe endaweni yakho. Ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu ngoba kunjalo abanye babejabulile, bakhona abanye ngempela abangela ngitsho. Njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni, izintandane zenezo nxa zikhona eduze kwakho, ama-widows loba bakhona abagogekile obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangileyo phandle. Kube lama-widows uthole ukuthi hatshi sandla senkosi sikhona, yabasesibhedlela bona behlukuluzeke kakhulu emoyeni, abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni. Sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo ukwenzela nathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla, ngoba ngempela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo. Abafundisi abaningi bayakhohlwa njengoba ngijile ukuthi kulokugijigijima ngezimali. Isimo sethu sibi kakhulu, sibi singenele lasemasontweni. Esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele, labo yathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona. So in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo. Khonokhu lawe othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwani, othe wabathagetha ubanikeze obanika khona ubathinte ngothando. Ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo, kunjalo ke senza kanjalo masemabandleni ethu. Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga lithuba elinikeze lona. Sale kahle.
Lowo ngunkosikazi Sihle Muzenda uManyathi, ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha A Voice of America sise Washington DC.
Langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba, langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sisesilobela lapha kulomfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councilor ka ward 29 kulendawo ucounselor Willard Moyo.
Ngizwa ngimadolo nzima mangikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova bayabulalana, bayagamulana, ama-media cases asemaningi kakhulu phakathi kwesigaba. Sokuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubangelwa kuyini khonoko. Ukuthi singathi kubangelwa kuyini baba Ncube, hayi ngabe ngikamba amanga. Engikubonayo yikuthi abatsha ikakhulu amajaha kabasaziphathi, abasahloniphi umhlaba, kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo. Ikakhulu the contributing factor to this issue indaba yezidakamizwa. Izidakamizwa ukuthatha into ezidakayo imvanje utshwala untshengu sokuze kusenze ukuthi abantu ke bayenze izinto ezingekho emthethweni bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abantu benalo phakathi kwabo ngomlomo bekhulumisane bagijimele ezikhalini. Unfortunately lo nyaka nje kodwa khonapha edonsa ngetshapewa nemawulo kuhlungani wat 29 yonke sengike ngabona izidumbu zisiba khona abantu bebulawa bebulawa nje mahlayana ilanga lichisa umuntu abulawa qule njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo.
Ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho?
Ngathi mina ngikhuluma nje kathesi nje akuna nyanga ezintathu kulo muntu ofileyo otshawe ngamajaha bambulala. Kathesi kathesi akula nyanga futhi eyodwa phakathi kufe omunye umuntu futhi phetshiya ngalithapewa egongodwa ngomunye umfana wamtshaya wambulala ngesipina. Isikhathi esiningi kathesi nekhefu lona le ndibade sikuChristmas abanye bagwaziwe abanye baganyuliwe namagazi wodwa ekilinika amanesi sebethole nzima. Kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni.
Sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludabalwani.
Udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalo owafa eTshapewa kwakubangwa indaba yesinuka. Isinuka, just imagine, eminye sinuka amabhora esinuka ukuthi amabhora esinuka aqhega abantu beze bebagongodane babulalane. Lo munye engikhuluma ngaye wokuqala wabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule bahlangana lomuntu omdala ezihambela babhujisela kuye bafunga umsukela bamgecageca ngamabhemba bamqumaquma bambulala wayafela esibhedlela.
Abantu laba ababulala abanye ngabangaphi? Ngaba bavela kuleso sigaba na?
Bavela kuleso sigaba ngabantu esibaziyo babancuke. Abantu esibaziyo kunezimuli esizaziyo kuthile imuli yakobani iyabulala. Imuli yakobani iyabulala ngabantu esibaziyo abantwana abazalelwe emehlweni ethu sibakhangele.
Pho baya amapholisa wona athini? Bayabotshwa na?
Bayabothwa abantu laba ngamapholisa kodwa sizafakazelana sonke ukuthi amapholisa okwabo yikubophi umuntu bamhambisa ekhoti. Ukuhamba ukusuka kuthatha indawo ekhoti ngale phambili amapholisa abengasekho kikho nami njengokansila yabe ngasekho kukho nawe njengomsakazi nube yabe ungasekho kukho. Abantu laba bahamba babotshwe sometimes izotwa sebephiwa ibheyili baphenduke emakhaya uzotwa kwanjaninjani omunye kubheyili khonapho waphinda abulala omunye umuntu. So amapholisa ayasebenza kulo msebenzi omkhulu siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusethula laba ababalekayo abanye bayona omunye asabaleke ayesihlala kwenye indawo azophendula ngesikhathi sakhasifunayo kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili.
Umnumzana Willard Moyo ngukansila kaward 29 esilobela enkabazwe ebesixoxa laye ngodaba lomfana obulawalwe isinuka endaweni yakhe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Nango umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya yena odabuka eLupane.
Ngiyabonga kuzo zonke indawo igama ngumezi isibongisa kuNgwenya ukuzalwa ngizalwa laphana endaweni yaseSilwane kuNgwenya umculo esihamba ngawo babiza ngeDanger Boys bawazi abantu abaningi qalise nje ukuhamba ngawo 2023 ike qalise khona ukurekhoda ngengoma kodwa zalisidlulisa ezalo nyaka ezika 2024 izo ziliphathele zona.
Wishla isinato, wishla usiyazi, wishla imitabani mkukuru.
bangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ingoma zami zetholakala eza last year eza lonyaka kodwa bengakuqalisa ukuzithengisengisa nje ngendlela ezithengiswa kakhona ngabanye bengisaqalisa nje ukuzifakela nje abantu nge-WhatsApp kodwa muzifona ingoma zami ngiyakwanisa ukuthi undande inbox yami ngufakele ngizavisa inumber zami la inumber zona +10 6 3 7 8 12 29 11 4 laziphinda futhi njalo +10 6 3 7 8 12 29 11 4 igama ngumenzi isibongo sakongonyala kufacebook ngikhona futhi uyabhala nje menzi ngwenye kavela
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
cela isupport enkulu kibo ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho le ndima esihamba ngayo inzima dadathi sicele kubana nabe besipha amandla amakhulu ukuze kathi sikwanise ukuqhubekela phambili
singeke hlukanike sikhangele ebezihamba phambili kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni samathebelaland south lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabakancube abangelelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.